So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-6 Mvimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lwabathengisa esitaladeni sika 5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabebandla lezano PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhelu sidla uBhedu.
Abanye ba ngabe iqembu lezamphilo sibili abanye njalo bese emaqombini amanye ajeneyo akugcina bona labana OTBC omthwakazi ozaphu.
Ibandla le-CCC liyakulandula ukuthi kulamalunga alo lawo athengisa kulesi sitalada.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue, into ekhona ukuthi abantu bakhitshwa.
Kwezemelika, kambe umongameli Joe Biden engaba eqhuba kuhle umsebenzi na?
Mina mbona ngathiwa umnumzana Biden he is doing a great job.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lwabathengisa esitaladeni sika 5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabebandla lezano PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhelu sidla uBhedu kulelo dolobho. Abanye abantu laba babikwa belala esitaladeni lapho abangcolisa khona ngoba kungela zambuzi eduzane. Abantu laba babikwa bebhadalisa abantu njalo bebhalisa ukuthi bavotele kuward 1 eyiyo egoqela inziki yaleli dolobho. Kodwa isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma ulandule ukuthi laba bantu bathunywe libandla lezano PF.
Izizalwane zelizwe lethu laseZimbabwe bahlangene khona phana abantu bangkhona abanye ba ngabe iqembu lezano PF sibili abanye njalo bese emaqombini amanye ajeneyo akugcina bona labana OTBC omthwakazi ozaphu abanye njalo yilabana vele abangenziyo okwamabandla. So kunzima ke ukuthi uthi abantu abathengisayo emgwaqweni ngabantu bethu abezano PF kuphela, njalo futhi siyakwazi ukubana i-council yakithi lapha koBulawayo yavala indawo lapha ababevele bethengisela khona indawo yani yasegodini. So kule minyaka ethize nawo kulokuthi kuyalungiswa kuyakhiwa. Pho ke ukuphuza konokwana sokusenza abantu becina bengena ezindaweni ongamelanga bebekhona khona. Ngakho ke kuyadika ngalo bana ngabe i-council yathatha izindaba le seriously. Lalaba abantu bangkhona yabona ukuthi ayithela khona ayikhambela ngkhona nxa ngayiphamba manisi emele ilungisa egodini laphana bakwenze ngesiphazima baphangise ukwenza ukuthi abantu labana bathi barelocate bayongena kwalaphana egodini bathole indawo yokusebenzela esemthethweni. Kodwa ke noma kunjalo futhi bona abantu kakumelanga bephula imithetho ngabomo ngoba thina njengebandla lezanupiyofu silibandla elifuna ukulandela umthetho njalo elifuna ukwenza izinto ngendlela yomthetho. So akusikho ke ukuthi kona kulokuvikela ukuthi izokwenziwa ibandla lethu kumbe abantu abanakumbe sebengabethu. Njengoba ngithilo ngabantu abayizidalwa zalapha eZimbabwe abalelungelo lokuba ngama-members of any political party engabe ikhona. Kuphinde kube labanye vele abangangenizwa nalezi ezepolitiki labo yabathola futhi khona pha.
Ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi abantu laba kuthiwa gabaveli koBulawayo kumbe ezigabeni eziseduze khonapho ngabantu ababuya bezolala emgwaqweni lapho abathengisela khona, kuliqiniso yini lokho?
Lokhu sesikuzwile kukhulunywa ngabantu abathini. Ye, bakhona sibili abanye ababuyayo bevela kwezindawo befike bebuya bezothengisa izinto zabo lapha koBulawayo. Sengesukubona ubana abanye abuya bebela magonyeti awembamba yela amagwili into ezijini ezinjalo nje babe bethengise abanye ngala banafika bethengise bephinde bebuyele kodwa abanye bangona sebaze bagcina bahlala khonapha baba izakhamuzi zakhonapha kobulawayo konke lokhu kukhona sibili kuyenzakala njengoba nje iZimbabwe ililizwe elikhululekile bana umuntu angahamba ngapi langapi kodwa isixwayiso mina enjalo uthi wena ngithi wena banike sona ukuthi xa lifikile phela emzini wabantu fikani ngesihle lifunde okwakhona bemzini labe lifike khona lihlalisane labantu bona labe libathole bekhonapho hathi ubona lifike selicine lifuna ukugada phezu kwamakhanda lapho lebe seliseli wrong ngiyabazonda abathi xa sebefikile benze njalo wabona yiba sebefuna ukugijima sebefuna ukuma bebe ngabo councillor sebefuna ukuma bebe ngabo MP balezo ndawo kodwa bejiye izigaba zabo khonokwana yiko kugcina kusenza ukuthi kona i-development ingabi khona ngoba laba bantu babengela interest yaleso sigaba lapho abakhona interest yabiyabi semuva emakhaya lapha abasuke khona.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Lokhu sikudaba lunye kumaviki amabili adluleyo amapholisa kamanisipala wedolobho lakobulawayo ake azama ukuxotsha abantu laba kodwa kwaqhamuka udlakela kwalimala amanye amapholisa acine esebenzisa imibhobho elenhlamvu zamarabha. Amapholisa ayithoba munwe munye abotshwa ngemva kwesehlakalo lesi esetheswa icala lokufuna ukubulala. Kodwa ophethe isikhundla somgcini sihlalo wabatsha kubandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amapholisa la ayetheswa icala leli abalenzanga icala leli ngoba abakwenzayo kusemthethweni kungafani lokuthi basebenzise inhlamvu ezibulalayo njengalokho kwenziwa ngamasosha eHarare.
Amapholisa awekhansili lawa ayethisha umlando ukuthi badubula amavenda awezanu PF using what we call ama-rubber bullets. Yekuliqiniso ukuthi lokhu kwayenzakala proportionately ngesikhiwa ngoba into esiyikhangeleleyo thina sisebenza sizikhangelele ukuthi umthetho usebenze without what we call selective application of the law. Amapholisa awekhansili adubula abantu baku 5 Avenue angamavenda awezanu PF sokuthela abantu about 5 Ajik when they were declared as illegal vendors bazinika indawo because ngabezana uPF and njalo that's why libona amapolice lawo asethisa umlando akowe attempted murder because they dispersed abantu bezana uPF. Aso ukuthi ilizwe leli libopha amapolice ngoba basebenzisa izikhadi ngesikhathi esingayisizwa hayi bayethisa umlando simply because kwadutshulwa amavendor awezana uPF abangekho emthethweni lapho abathengisela khona abayibo abafakwa ngabantu bezanu PF okungekho emthethweni according to the Urban Council Act. Uchairperson weNeanda District owezanu PF wazwakala address ama vendors on the day in concern ukuthi akula muntu oxotshwayo go back and start do your business as usual u 5 Avenue as if that area is designated for that business. Encourage abantu incite violence yiyo okumbe okulicala elikhulu eZimbabwe. Abanye abantu babolele ezithokisini for inciting violence abezanu PF they are not. Thina njengemthwa ka the Republic Party sithi lokhu igukura kundikithi ngoba amacala ayiwo like lokuyani okwayenzakala eHarare usosha elaguqa 45 degrees lidubula abantu alizake liyanjiswe ecourt alizake libotshwe up to day but abakithi abayibo abayenzi into eyayisemthethweni ngoba amavenda ayesejikijela eyala resist umthetho owe city council kumbe umthetho welizwe just because bona ngabezanu PF they are untouchable. Yikho okwenza ukuthi amapholisa angu-9 awe city council yakobulawayo ethisha umlando uyatemthetho meda which is unconstitutional and icouncil izasebenza njani nxa izanu PF isithi yona ayikwanisi ukubotwa kumbe abaqhotshwa wherever they designate themselves according to the law. So thina sithi lokhu yikusivimba lokhu yikupinda indlela zonke eze-grand plan ezokuncindezela abantu besindebelele ezokuncindezela abantu bakomthwaka from Zambezi to Beitbridge.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla somgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga. Njengoba iStudio 7 ingakhethi hlangothi siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa yena othi ibandla le-ZANU-PF lifuna ukugcona nje ibandla le-CCC phezu kodaba labantu la abathengisa esitaladeni sika 5 Avenue.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue. Into ekhona ukuthi abantu bakhitshwa. Izalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa zavela zakhitshwa. Kwathathwa abantu abavela ngaphandle kwabulawayo vele abantu abatsha. Thina sasikwazi ukuthi ubulawayo uyagcina osikhulile. Sikwazi ukuthi ubulawayo uyagcina intandane. Kathesi into eyenzakalayo kubuya abantu abavele abangela ama-address kobulawayo. Uzananzela ukuthi ungahamba kathesi ebusuku. Ku 6th Avenue uzananzela ukuthi abantu bayabelela esitaradeni khonapha ngoba abalazindlu kobulawayo. Abantu labana balala esitaradeni ngoba iZANU-PF ifuna ukuthi abantu labana beregister ukuvota kuward 1. Bafuna ukuthi bethathe ward 1 beyenze eZANU-PF. So iZANU-PF yabilokhu ibuthelela amavenda kuward 1. So sikhuthaza abantu abasekelayo bonke abafuna inguquko elizweni ukuthi behambe beregister ukuvota ngoba kuthanga bekulamasotsha indaba yangkhona siseyangenelwa lamabutho yikho phela bencitsha i-opposition laba abaphikisayo i-voters roll ngoba i-voters roll liyana siyinto yamabutho.
Ungasitshela ukuthi liqiniso na ukuthi abanye abathengisa o-5 Avenue ngamalunga ebandla lenu?
Lawo ngamanga aluhlaza joko. Into esisenzakala kuntuthu ziyathunqa ikuthi abantu bezanu ibasebenza i-city council ibasebengumsitheli. So abantu abathengisa laphana ku-6th Avenue lo-5th Avenue ngamalunga e-ZANU-PF ngoba ukuze utholele indawo yokuthengisa kumele ube card le ZANU-PF. Kwathi ngemva kwe-COVID satshela amakhansela wona la alandela uMonsora. Sabatshela sathi lingakhipha abantu bona bathi kuthiwa uhulumende uthe khiphana abantu. Sabatshela sathi silezalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa ezivele ezithengisa khonapho. Lingazikhiphi bona bathi balandela umthetho we-COVID. Nasasikwazi ukuthi bengavele libakhiphe kumbe bengavele bekhitshwe. Into ezakwenzakala ukuthi kuyafakwa abantu beZANU-PF. So kwathi sokusiba lokhetho luka provincial chairperson oweZANU-PF ikho sabona abantu abaningi abangahlali kobulawayo sebelethwa sebelethwa ukuthi bezothengisa ezindaweni zonezo. Abantu laba saqalisa ukubona songabantu vele abaphethe amakhadi ezanu-PF begqoke impahla zeZANU-PF. Laba abachoyo ukuthi kuthiwa ngamalunga akusela lunga le u-CCC vele ayila muntu lapha ngoba bonke abantu ababethengisa lapha sebakhitshwa. Sokulabantu abatsha bezanu-PF njalo iZANU-PF ihamba ithatha izimali ebantwini laba. Imali izokuthengisa ezamabhe asahambi kumsitheli. Imali esezihambe ezikhwameni zabantu beZANU-PF. So esingakutsho ngesikhiwa ukuthi yikhu ku-City Council.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sehle saya ngaphansi kokuliqanda u-minus ngesilungu. Kutsho umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube etshela leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho lakobulawayo uke wavula amanzi okwamahola amane nje kuphela ngemva kokuwavala okweviki yonke. Umanisipala walele dolobho uthi ukucitshwa kwamandla kagetsi lokhu yikho osekubulale imitshina yempompi ezidonsa amanzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Thakazo muhle livuka njani njandonke ayisiyabonga. Ngicabanga ukuthi abantu bezimbabwe bonke laba abaregister abantu abatsha bazilungiselela ukuthi ukuvotela i-TPC balambele ukuthi bathole uhulumende omutsha. So sicela ukuthi abantu be-TPC ubukhokheli ungaphoqi abantu bezimbabwe bangahlali begoqa izandla bathule kungabi likhona abakwenzayo ngoba manje kufanele ngabe sebele plan B ukuthi njengoba izanu isale ukwenza ama reforms sibe la yiphi plan ukuvikela ama vote abantu bezimbabwe ngoba manje zi ready sikhangelele ukuthi siyabuya sizovota asikhangelelanga ukuthi bazasitshela ngokuthi kuregiwa ama election bazasitshela ngokuthi sibe siyekhoda bebiyela komalaba futhi sikhangelele ukuthi bebe solution ukuthi bazavimba njani ukuthi kungarigwa ukuze sithole uhulumende omutsha ngoba manje sesikhathini esibi esinzima kakhulu. Siyabonga abasakazi okukhuluma ngodawu 263 sile themba ukuthi umyalo inyanga lezizayo ukhona okungcono esiza kuthola. Siyabonga ngoba silungiselele ukuyavota. Sikhuthaza wonke umuntu ukuthi abantu basukume bazimisele lonyaka kufanele siyetshintsha isimo sakithi. Siyabonga
siyalibingelela siyalibingelela abantu bonke abakustudio 7 abalaleli bakustudio 7 kunye labasakazi bakhona hathi bo sesidiniwe 42 years sihamba lezana 42 years sihamba lezana ilamanga wonke ukukhuluma ilamanga abakusekelayo ngabasuthayo abadlakiyo bona abakhulumayo ngabadlayo bakhona esilabo abakuzana abahawula silabo kona bahawula du abatholi niks kodwa lokhu bephethe bemfumbathi isibhakela abantu abatshiya le nto abayibona abayikhangele balimazi abahambe labantu le nto abayibonayo ukuthi lapha singanceda kwini asingeneni kukhona okokuyi-one kokuthiwa okuyi-one khokona mangangikwazi nanko kupolitiki kodwa ngenkulumo zabantu ebazikhuluma abantu angikwazi ukuthi bacabangane izanu ilabantu bayo
linjani basakazi westudio 7 mbingelele umthakazi wonke laphana jikelele ngifuna ukuphendula lomama weBotswana othi phambili nge-trip siyiphambili ngochamisa thina sisakhonti sibambane lamashona umtshado wethu lamashona sisiye emaphethelweni iunity akhodi kankomo lo mgabe yehlula ukuthi size sibambane lamashona ukuthi hhayi sibulala abulala abantu bakithi abadlula 40,000 so thina uthi singekele ukuthi sithole umthakazi wethu ubana kulo mama weBotswana othi phambili ngochamisa umthakazi uzobuya kuphela uyathanda kathanda umthakazi uzobuya kuphela. Ngiyabonga abasakazi ngokuhlala seSouth Africa igama ngobheka impilo nyati
7 njani. Siyabonga inews siyabonga khuluma ngodawu 263 hayi siyabonga senazilele ukuthi abantu abatsha banazilele ukuthi izanu PF iqembu lemgulukudu gulukudu ecabanga ukubulala abantu kuphela akulanto abayicabanga. So abantu abasasele esesinenkinga labo ngamakhehla lezizalukazi emakhaya abalokhu berojwa ngesikuba kodwa abantu abatsha kudala baphuma iningi labo lalela le igenge le engafuni ukuyasebenza ehlala kubelokhiphiwe imali okuthenga intshengo emakhaya konke lokhu sikubhekile kodwa ngicabanga ukuthi abantu abaningi abarejista manje balungiselela ukuthi bathole uhulumende omutsha i-TPC bavote ngobuningi sike sitshintshe uhulumende khiphe imigurugudu lezigebenga ezile sibindi sokuthi zikhiphe umculi estate oyinkidingi ngenxa yokuthi ukhuluma iqiniso izigebenga. Siyabonga siyabonga ukuthi lo studio 7 khiphe indaba zonke ezinjalo. Siyabonga wasakazi
sakazi omuhle lani lonke balaleli kulapho ku-studio 7 okhuluma ungusiwa likhulu umfana kanyoni ehe hayi sakazi siyabonga kakhulu ngibonga engengezwa lapha ubize indoda ehlaziya ezepolitics ekhuluma iqiniso ngeqembu le-TPC asilizondi le qembu kodwa into esizondaka ngamanga kambe la madoda abhoda kuphathole ukuthanitha azowina ngoba uma uhamba emakhaya ukhulume ne-TPC endaweni zemakhaya deep bakutshetha sifuna ukuzwa lokhu ngoba laba abantu bahambe kusuku efike farmer post kuphela okusenakuthola ezihlahleni bahamba nje abathakati abaqonde ebantwini wabesaba uyabona ukuthi abantu bazobaxotsha ayikho le nto ekhulunywa ngolobo wa umakadera ayi ushukuti ufuze umkholo wakho namanga lothwa wathi wabona uTrump lothwa wabanuchamisa na iqembu liyana alilayo into elingayenzela abantu bezimbabwe eqinisweni vele akaze lenze lutho opposition liyana yabona iqembu elingathi lingafaka umfutho ngisho laseparliament lasebantwini nje ikakhulu vele abangapha mina ngikhuluma abantu besindebeleni ngoba vele already i-country divided musa ngoba kwenzakala ilutho ezindebeleni into zonke zenzakalo yarari so ngikhulumela ukuthi abantu bevotele MRP bonke abantu bebengapha TPC mafuna ulalela amanga uvotela amanga qhubekwe khona kodwa ke izani ekhaya abantu bakithi lihlale phansi silungisene indawo ikhona indoda emileyo ebizayo yamemeza ichumayela ivangeli lokuphenduka ukuthi abantu bezekhaya umqondisi we-MRP sizani sonke sisapotele umuntu uyakudinga nami uyangidinga hhayi bo-TPC ezangiphefeke ekhulume ngayo vese yazi izinto zayo TPC hhayi into esilindile ukuthi idliwe itshintshe igama futhi ngoba into abayaziyo sebatshintsha ka-20 amagama batshintsha futhi manje bayagcina sebezibiza bethi beyinato
Studio 7 lapho ngapho ngase-America linjani hhayi thina siyaphila banjani bonke bahlatelwethu bezindaba sithi izindaba ezimnandi hhayi siyaphila hhayi sihlele sibili wonke besihlele hhayi siyabonga babesilasi abantu bamlima siyabonga likwenzayo amsinzeni umuhle kakhulu hhayi simbone nje umbone yanokuncane lapha hhayi kuyahamba kuyahamba kuyathengisa kulinyalangani kuzaphumelela sizaphumelela nangikhanyele nangikhanyele kuzaphumelela Hayi hayi bayenza ngoba inkomo vele nawe ihlaba ibulale iyakhatha wesikhatha balunga nkomo lokhu ngikhumalo lokukhulumayo ngikhuma lokukhulumayo siyabonga siyabonga sebozisiphesiliya indaba Tandra Sigakulu Hayi kuhle siyabonga Siyabonga Madwa
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika uMongameli Joe Biden izolo uphatheke emkhosini wokukhumbula isehlakalo sokutshaywa lokubulawa kwabensundu ngamapholisa edolobheni leSelma eAlabama ngomnyaka ka-1965. Leli lilanga liqakatheke kakhulu embalini yelemelika ngoba ngemva kokutshengisela lokhu okwakukhokhelwa ngumuyi umnumzana Martin Luther King Jr. lenye inkokheli yabensundu yikho okwabangela ukuthi owayengumongameli umnumzana Lyndon Johnson avume ukuthi abensundu baphiwe imvumo yokuvota. UBiden ufole labalwela ilungelo labensundu bahamba phezu kwebholoho lapho okwachitheka khona igazi. Kusenjalo, amanani awethulwe nguhulumende welemelika atshengisa ukuba umongameli Joe Biden usesungule imisebenzi edlula izigidi ezilitshumi lambili, i-12 million, selokhu waqala umsebenzi kuminyaka emithathu edluleyo. Amanani la akhomba ukuba lokhu akukaze kwenzakale selokhu kwedlula iminyaka phose engamachumi ayisithupha. Lokhu kwenzakala lanxa umnotho welemelika uke wahlakazwa lubhubhane lwe-COVID-19 ngenyanga ezilutshwana isanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Bonama pandits bathi has never been done in 60 years. Singakhangela futhi kulama bill apasiweyo anjenge Inflation Reduction Act, insulin, lamanye amaningi okuncedisa abantu abakade belesikweleti zokuhamba esikolo, ukuthi ba write off zona lezo zikweleti ngoba abantu sebeqamuka ngendaba zokubhadala imali eziningi ezesikweleti esikolo ngoba ngama interest angkhona abengapheli. Kade kulabanye kade bala ma school loans from the 1960s and 70s ogogo labanye abahamba emsebenzini ukuthi izimali zangkhona zazingabhataleki. So ukuzikhansila kade kuyenziwe nguBiden, amakhothi ngakangeni phakathi kwendaba yangkhona was very helpful futhi nge positive indication for the economy ngoba abantu baye besebele imali eyokusebenzisa kwezinye izinto in terms of investment or ukuthenga new things in the economy.
Kodwa nxa ukhangele wena ikakhulu sikhangela ukubana bekulobhubhane lwe-COVID-19 kuyatshengisa yini ubuciko obenziwe ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho sivela kusikhathi sona leso?
So mina mbona ngathiwa umnumzana Biden he is doing a great job ngoba sikhangela laphana kulo mongameli Trump sase sesaba ukuthi hayi kwakuzaba lempi iWorld War 3 anytime ngoba kwakule new things every day being said by the most powerful person on the planet. But hayi okwakathesi ngathiwa inhliziyo to say zihlale phansi for a minute ngoba sibona ukuthi the domestic affairs ziyachisa and the international affairs ziyaqhubeka phambili ngokuhamba kwakamongameli e-Ukraine sending a very powerful message ukuthi America mayingumngani wakho, it's with you through and through. Ngiyabonga.
Lati siyabonga mnumzana Tim Muringai sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika obe khuluma esecingweni esedolobheni le-Ohio.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Hey. Manai. Wazen. Zwan. Khonja njanga window mthoba. Eh, khonja njanga window mthoba. Zwan. Khonja njanga window mthoba. Zwan. Khonja njanga window mthoba. Manai. Khonja njanga window mthoba. Zwan. Khonja njanga window mthoba. Zwan. Konja njanga window mthoba. Zwan. Konja njanga window mthoba. Zwan. Bathe ngulova. Uthela skela kuthiwa namhlanje alova. Uyazi ngilisentene ya uthi kimi yena akalandaba uzonlobola. Asasikile thingi yaqombola. Ngikuthabu vela ngiyabagola. Amayelo abamnyama njengeCoca-Cola. Ngingabhala ngapha njengamabire enqola. Konja njanga window mthoba. Eh, konja njanga window mthoba. Conjunction of window am chova. Conjunction of window am chova. Manai, conjunction of window am chova. 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 Minan so pare. He planned doing a strong damn body.
Umanayine esigqibela ke uhlelo lwethu lengoma ethiwayo na ngikhonjwe njengowindi womtshova. Isikhathi so singasavume ukuba siqhubeke sisonke, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa.